mlaleli vuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 17 kwekwezi 2019 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, baningi abantu abathi bazatshengisela kobulawayo namhla emigwaqweni besekela induna uNhlanhla Mangweni weni
singakhangela ukuthi yena ngozasilela eyedwa onke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizame ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ekhayisa uright alwela umhlaba wakhe.
Lokhu sokucabhule ibandla leZANU-PF.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela uNdiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion.
Sokulohlelo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo labangane ekhaya.
Sengiqale sokuyingathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabancedisa abantu abakudiaspora angxonye abantu abangane babo kumbe izihlobo lapho.
Kuvaleliswa umuyi uSonia Mbaya obekuqembule inkululeko yabatsha School of Arts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigwaqweni namuhla ekuseni edolobheni lakobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangweni weni ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensida ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamatshobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki eMathebeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigwaqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayouthi ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni uNdiweni uKhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube thiwa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Onke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizame ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso uKhayisa. Uright alwele umhlaba wakhe, uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo iheritage.
Yes, ngathi-ke ubona ngizani kuyabe kulabantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma ukuzanu kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawo amabandla lawo yiwo asixabanisayo lawo.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke simsekele ikhosi lethu uKhayisa uNhlanhla Mangweni. Kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni. Ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuthukuwo siluphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesihlonini angathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhla Mangweni weni ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela undiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion, ukuthi kuqinisa kusiba yinto enkulu kakhulu, isiba yinto enjani, angani kudinga ukuthi siyi-publicize kakhulu indaba leyi yento ezinjezikandiweni. Into ezama-chiefs lezi kule-chiefs council eyiyo nxa kulezi zinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe. Nxa kuthi omunye wabo ulahleka waphuma, bakhona upresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo, bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho. Ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yise sibonga ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonga ukuthi zigcine zisishiye emumeni omubi kakhulu. Ikakhulu nje kade mdinga ukuthi kade kudingeka ukuthi kube le ndlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa abondiweni, kubonakale ukuthi ondiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili. But mina ngangikhangela sibili, mbona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto kwakhona ukuthi amboni gips ukuthi kungaba yinto abantu sengabe siyatshengisela. Nalawa abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi ni nxa umuntu engani uyalahleka, babe le ndlela yokuthi bamjikijele langenduku langani langani. Hatshi bo, kuyinduna yinduna. Induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko, bengazangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi.
Ye, kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna indawo sibili okungamelanga ukungena abantu, kume basondele eduze kwampana ngoba siyayazi imbala yendawo leyana. So-ke nxa ekhuluma ngakhonokho ubona zani kala nto ayikhulumayo sibili elomsoco khonapho?
Hayi, eqinisweni lonke sibili elipheleleyo akula ndawo okuthiwa le yindawo engaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kuwumuzi wayo induna. Hatshi lapho uyabe senza ngani kuthiwa usethi kuleyinye indawo engayisiyo ndawo engumango ongasuka kahulumende. Akulamganga ukuthiwa lo wawunyathelwa kumbe lo kawuthiwa nguhulumende. Hayi, lokho akukho, ikulahleka lokho. Ngathi sefuna ukusibisela emumeni wayizulu ukuthi kulabo bani babesiba yilapha laphana ngesikhathi samakhiwa, la kungesikhathi samakhiwa kokungekho kolokho. Lokho angivumelani lakho lokho.
Ye, kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele khompana afika angene anti uyakwazi ukuthi akuvunyelwa.
Kulungiswa futhi khonokho gipsi yinto izinto ezilungiswa ngesintu, kuhlala wona izinduna yomsebenzi wabo kube sibe kwethula kuhulumende nxa elento ebambekayo.
Abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Belief Gawule, omunye wabo ngumnumzana Kanisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna undiweni.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzikikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sichaseni undiweni ukhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube thiwa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye silwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini, so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa. Urayithi alwele umhlaba wakhe, urayithi alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo i-heritage.
Yes, ngathi-ke ubona ngizani kuyabe kula bantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma ukuzano kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni?
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu ukhayisa umhlaka amabandweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi izano ayinamahloni. Ikwenzile konke, sikubukile konke, ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuthuku osiliphathwayo singasizwe samthwakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesitshonini yangathi ayisekela inkosi yethu ukhayisa.
Akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolulumemetheke emhlabeni wonke jikelele. Nanku ke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi baza kuqula indlela abenza ngayo kubandla le-MDC ulandela iCongress abazayenza ngeviki ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Iphephandaba le-Independent libika ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe usugugudeke wokuthi usubhidlika. Ingcwethi zomnotho zitshele iphephandaba leli ukuthi ukugudeka lokhu kuvezwa yikungenziwa kwempahla yokuthengisa kwamanye amazwe lokunye okujiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi namhla uzavula okusemthethweni umhlangano wokukhuthaza ukudlelana kahle kwabantu beZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Political Actors Dialogue ozakwenzelwa eHarare. Lokhu kubikwa liphephandaba leHerald. IZimbabwe Consolidated Diamond Company isixothe abaqondisi abayisikhombisa abagoqela umnumzana Morris Bekezela Mpofu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba aGNA. Kwa manje ke sokusikhathi senu ukuthi lisithumezele phela lokho elifisa ukusithumezela khona kusenhlizweni yakho ungakhohlwa ukuthi kumele ufitizele kombane okubhalwe audio ku WhatsApp bese usithumezela kunombolo ethi 0120254650318. Akusizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salubonani balaleli nabasakazi boka Studio 7. Ngithanda uPaula ngale ndaba yokuhlaselwa kwenduna uChief Ndiweni. Iludaba olunzima kakhulu lolo, vele ezaniphefu ngeke yekela ukumhlasela ngoba vele uphikisana nalokho abakuchoyo. Njalo bona vele abafuna ukuphikisa ngontando kayiphikisa lanxa besazi ukuthi barongo, kodwa abavumi abamukeli ukuthi barongo. Lo okhulumela iZANU-PF ufuna ukwenza ngathi isimo seZimbabwe siright, esazi kahle ukuthi isimo seZimbabwe sinjani. Abantu beZimbabwe bathwele nzima, abalamanzi, abalakudla, abalagezi, ayikho nje into abanayo. Izinto ziyakhuphuka ezitolo, kodwa yena ufuna ukwenza ngathi uMnangagwa ikhona into esiyenzile abantu baseZimbabwe. Ayikho into yaseZimbabwe uMnangagwa asiyenzile. Instead ufike wenze izinto zaba wese nje ekungeneni kwakhe. Angiyiboni nje mina into eyodwa njengayibala engathi nje uyenzile. Manje akuna namapasipoti, zama uthatha amapasipoti kusehluleka, kunzima nje. Ayikho nje into ebambekayo nje eZimbabwe khona. Abasiyekele nje thina bengathuni besitshela nje into ezingekho laba bantu. Bahlulekile nje, abavume nje ukuthi bahlulekile abantu beZANU-PF. Ngiyabonga.
Benjani mthakazi omuhle wondlela zimhlophe? Ya, likhuluma lo mgcini ekhaya. Yazini lokudana ngendlela uhulumende mezathi abana abantu abagangileyo abahlukuluza izinduna. Kathi shuwa ukuhlonipha sokwayangaphi? Ngoba nxa usahlukuluza induna lapho ulahlekelwe yinhlonipho, ulahlekelwe yisimilo. Kathi shuwa abantu sebadalwa njani? Sokwathini emakhanda abantu? Konoku uthi sokulidorobho yikungahloniphi kumbe yikwenzani? Iphinde ibe lokudana ngendlela uhulumende laphatha ngazo izinduna. Nangu kuthiwa unematanda lombe wangaphi. Wayengakhayeli yena lapha avela khona ekwehlukuluza induna yakhe lapha avela khona Thiyane lokhayisa. Ngaye khona lena avela khona ehlukuluza khonale lapha avela khona. Athi uKhayisa lapha ulungile uKhayisa ngoba lisiko. Khathi esasisela masiko esizwe esilahlekileyo. So kusho ukuthi bona bakuthayizelela khonokho. Isizwe isizwe kamasiko, kodwa nxa kuyathi into yesintu iyefuna ukubhidlizwa, abaniki bazwayo bethi bayakhala bayakhuluma sebehlukunyezwa. Kusasweza sothiwa yiye abantwana abalanhlonipho bebone ebantwini abadala bajaomthoni matanda lapho kumbe laso isibongo bani soneso. Hhayi, abake bezame ukuhlonipha abatsha, bake bezame ukuhlonipha sibulane matanda lapho.
Mina ngudivine ngapha enkabazwe. thina lapha eZimbabwe sesithwele nzima shuwa. Wese ngapha enkabazwe ibhasi kuyafika etown ubhadala $15 about 60 kilometers. Hayi inkosi yangenela sibili, awubaba lo sesithwele senzima thina sisamfuni. Asisamfuni kakhulu sibili. Hayi sithwele nzima thina nga.
Likhumbule phela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela umlayezelo wenu kumbe umlayezelo wakho usithumezela kunombolo yeWhatsApp ethi 0120246530318. Lisitshayele phela lama-likes ama-hearts koko kunjalo nxa likhona kufacebook kona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Zokumiswe inkulumo zokubumba uhulumende kweleSudan kulandela ukulimala kwabantu abambalwa abakade belwisana lebutho. I-Facebook ibika ukuthi isisuse ebulenjini lobo bokuxhumana amakhampani angamakhulu amabili lamajumi ayisithathu nanhlanu 265 okade kungakhanyi ukuthi ayenzani. Abanye bakade beku-Instagram lokunye okufanayo. Kukhanya ngazani ke bebefuna ukungenela kukhetho kwele Nigeria, eSenegal, Togo, Angola, Niger, nakwele Tunisia. Zulukaldaba kuhlelo lapho esixoxa khona ke labantu beZimbabwe. Lamhla sixoxa ke loNosizwe Moyo. Umamoyo wayehlala lapha kwele Melika kodwa kulezi nsuku ukobulawayo. Mamoyo, siyawamukela kuhlelo.
Salibonani linjani?
Siyaphila unjani wena?
Kobulawayo kunzima kodwa ngezinye indlela ku-right kakhulu.
Wenzani khonapho mamoyo?
Senginomnyaka ngilapha, actually as of last week it was exactly 1 year. Ngaqala ngisebenza umsebenzi wami engabuya lawo ngivele e-America. Ngangisebenzela ngikhaya here and there, ngangibuza kumbe bangicela ukuthi oh ngiyenza lokhu, ngiyenza lokhu, ngareviewa lokhu, ngasenzela lokhu. Ngikwenze kodwa umsebenzi wami ngasengani awusamningi kangaka. So amalanga lawa bengincedisa amabhizinisi awemuli yethu, wenza i-admin, nxa sengumuntu ongani uyangi ngibhekelela izinto zamakhompyutha. But kanezi sengicabanga ukuthi ngingathini mina ngokwami engathi mina ngiqalisileyo. Ngingase ngicabanga ukuthi you know, izikhathi eziningi ise-America kwakulezi nto engangifuna ukuzenzela abantu abalapha enxa ngingakwanisanga ukubuya. So what can I do ukuthi ngincedise abantu kunalabo? Hence my light bulb moment.
Yeah, so ke ucabanga ukuthi ukwenzeni?
Sengiqale ngathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabe ngincedisa abantu abaku-diaspora angxenye abantu abangani babo kumbe izihlobo lapho and kabakwanisi ukubuya, whether kuyikuthi kabakwanisi ngenxa ye-schedule yomsebenzi kube nje amaphepha yala. But ngingabancedisa ukwenzela engxenye, for example, engxenye omunye ulo mama wakhe obele birthday last week kumbe ebuya next week enxa ngamplanela ukuyi-surprise andize ku-spa, thengela ikhekhe, izinto engxenye kwesinye isikhathi ezihlupheka ukuthuma omunye umuntu ongamaziyo noma umazi enxa ngasoze abekwazi ayizwisise i-vision yakho.
Siyabona silto okunye ocabanga ukuthi ukwenze khonokho ikuthi-ke uyenze lokho okuthiwa i-home based care yabadala kumbe ubethekelelela lapho abahlala khona lakhonokho kwezimfa kuzobuya labo school fees lokuthengela abantwana besikolo. So yabo kwenza njani khonokho?
Abantu bezangicontacta either ku-WhatsApp kumbe nge-email kumbe bangifonele bangichasisele abakufunayo. But okuqakathekileyo ukuthi ngizwisise ukuthi bafuna ukuthi ngizenzeleni and then ngibathengele izinto zangikhona ngikhange ngoba sengikwazi ukuthi izinto zitholakala ngayo. Ngibathumele i-quotation, kumele bathumele imali first ngoba lezazi izinto zangabhakula lotho kwamahhala.
Yeah.
Ngathumela imali ngapha bese ngiqalisa ukwenza and through the process I was communicated ku-WhatsApp, ngibathumela amapiti babone bavume bayale. So it's a very interactive process labo bezengani bakhona khona. Njengokuba ngivele ngayo khona ngaphaya beka ngiyakwazi ukuthi what's important through the process is also accountability and transparency.
So ke abakudingayo mamoyo bakuthola njani?
Ku-WhatsApp over ngangifonela ngile phone number yami lapha e-net one. Nxa bese-America +263 71 622 4800 kumbe nge-email ngu-hometownplug@gmail.com.
Ukhona njalo ku-Twitter, siyabona kuthiwa ndike ku-Twitter lapha.
Oh yes, la ku-Twitter at hometown plug. WhatsApp ye yona liyani number ngiyibambile +26371622480.
Yeah, posela ukugcina khona boke mamoya.
We're looking forward ukuncedisa abantu abaningi to make things come through. Father's Day is coming up. Ngiyabona end of June angithi ngona bathi baqalise ucabanga bas contact even the lizinto ngaphe kulawaye.
So
abakhulu bonke labo esibabonayo every day abo baba bagcwele lapha town. Sibenzele izinto.
Yeah, okwamanje ukobulawa kuphela.
Yeah, ngikobulawa kuphela.
Yeah, sithathele lithuba zulukandaba ukuthi sibonge ke unkosazana Nosizwe Moyo ukhona ngale ke ukobulawayo. Wayehlala lapha-ke eMelika wasebuyela ekhaya. Siyabonga kakhulu-ke mamoyo ungadinelwa kusasa mama.
Alright, ngiyabonga kakhulu Mr. Dube.
Kuhlandla lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Melika. Umongameli Donald Trump namhla wethule uhlelo lwabantu bokuza oluvimba abantu abaningi abafisa ukuze sebenza kwele Melika ukuthi bangangeni elizweni leli. Uhlelo lolu okumele luhlafunwe lidale le-Congress luvumela abantu abafundileyo nabazingcweti ukuthi bazehlala kwele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Sinini Ncube odabuka kwele Zimbabwe ohlala eNew Orleans.
Nambone ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi bamigrate legally beze lawo.
So nxa sikangele
kuvulelwe labanye.
Ye, nxa sikangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokukhanyani sokuvalelwa abanye.
Na ngikuzwisisi.
Ye.
Ngoba kukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayayithola, abasemi-skilled bayayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu. Miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi beze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha-ke uhulumende lo abophe sibili siqine kangaka ingabe kuthatha ngaphi khonokho?
Mbona ngathi kusavandlululo kwaye kwaba lenye i-article eyathi ama-African are leading ngemfundo abantu ama-immigrants abeza la kodwa babathi abantu bafunda mahhara abantu bayazibhadalela sisebenza gadalala ukuya esikolo sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje induku le ethwelwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ubona zani kuvela ngaphi manje?
Mina ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye ngumuntu wokuza laye wabuye ezomodela esenzane zama evela kibo so ambona ukuthi kuthatha ngaphi and laye originally batha okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland so angizwisisi mna sile kondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye, kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungaholi usenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani mningi ngenjani?
Nambone ngathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorithini omongikazi emningi ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta nakwezindawo kuye kube nabantu be-Mexico ngoba bengela mfanelo bayenzi kakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha nalapho endihlala khona e-Louisiana baningi babenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyabo-housekeeping eyabe isenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo.
Unkosazana Sinini Ncube udabuka kwele Zimbabwe sixoxe laye eseNew Orleans eLouisiana khonapha-ke kwele Melika. Kwandaba lamhla-ke kwezomculo ngilobaba-ke uNkululeko Dube we-Inkululeko yabatsha School of Arts iyasa phela. Sizwile lapha-ke ngokudlula kwentombazana asebenze layo okwesikhathi eside uSonia Mbaya langalezo Dube.
Hayi, kubonakele mahlabezulu silahlekelwe sikumthwakazi silahlekelwe imuli yakombaya ilahlekelwe iyasi ilahlekelwe. Ngathi bonke abantu nje abalandela iqembu le iyaza kumbe into abalandela ezomdlalo ezemidlalo yaseshashalazini balahlekelwe intombazana uSonia Mbaya. Intombazana engathi mina akululuka umkhohlo ngenxa yokuthi uSonia lapha bekhona bekhanya njengekhandlela. USonia abaningi bamazi kakhulu ngokuthi umakhulu. Kwenze kakhulu umhlabeleli wase South Africa wachiyayo naye uBrenda Fassie ethanda njalo ukuthi nxa edlala ke lapha esidlalazini agqoke njengaye enze njengaye okwaze kwamnika leli bizo lithi Mapa. Sonia usthiye ke ngolwesihlanu olwedluleyo wazobekwa ke ngomvulo onalo esisuka kiwo. Siyakhala kakhulu singomthwakazi lahlekelwe sibili, kodwa ke ngayi uyibekile uSonia induke bandla, izibongo zakhe zizaba imisebenzi yakhe, akusoze kube lula ukuchitha igama lakhe.
Singathi wazalwa nini njalo ube senza imisebenzi eminingi kanganani leya?
USonia wazalwa ngomnyaka ka-1985, bekuyintombazana esakhulayo ke, kodwa ke nxa ngisisho ukuthi uSonia uyibekile induku ebandla iyasa ithe isuka phansi usukelayo engena kuma-videos anjengobani olila abaningi bayamkhumbula engumama lo wayeyisidudla kakhulu kuleyo ngoma. Wasuka ke wangena kubhamu shibilika, ikhona ingoma esayichayayo ibhamu shibilika lethi bhamu jive. Nguye ke ngathi wayecaci kakhulu ngoba wayegida le jaha leli lalidume kakhulu kwakuthiwa ngu-Future Sibanda.
Yekeleni hambe enhliziyo yami uyidabukile, hayi bo uyidabukile, hayi bo uyidabukile.
Malenge equla wayekhona njalo lapho. Sazongena kamazwe ngathi wonke lawa oGermany, oAustria, oCzech Republic, amazwe nje abaningi uSonia besihamba laye.
Siyamvalelisa sibili kakhulu lapha ke uSonia, silethe ba lokuthulele ngokuthula. Umvalelise tube.
Ngithi kuSonia esihle kasibele mntanami, hamba usivulele indlela, uphumulile, uyenzile yakho intando emhlabeni njalo uyibekile induku ebandla. USonia kasimlahlanga. USonia namhlanje kumele ke simjabulele, simbonge ngalokho akwenzileyo
emhlabeni.
Lati sithi lala ngokuthula Sonia Mbaya Mapri, singakahlukanisi lokandaba ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje kuStudio 7. Baningi abantu abathi babetshengisela lamhla emgwaqweni kobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangwe Ndiweni. Ye, kungani kunjalo? Kuzobuya ke sokulohlelo njalo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo ezihlala ekhaya. Hayi-ke lamhlanje singathi singakahambi ngeke ngilibalele nje okuncane lapho kuthunyezwe ngabantu uSteven Kumbutsu uthi siyaphila Dube, indlala nje kuphela kwelakithi kunzima kweleZimbabwe, ungane sithwele nzima. Kuzobuya ke nomthandazo Nkomazana khona ngale ke eMumbai uthi ye baba Dube uvuka njani. Sivuke kahle kakhulu sibili. Kuzobuya ke labanye ke uS Lindsay Hammond laye ukhona khonapha. Kuzobuya ke Losano Khoza, siyabonga kakhulu zukandaba. So kwamanje hayi sephuma ke enkundleni, sengilivalelisa ke nguGibbs Dube. Lichona kohle.